Siyabonga Chris Lojonga, siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwazi ukuthi kasikwere usebenzisa amandla bani. Loba nje akwenzileyo kukuhle, kodwa usebenzisa amandla aphi phela. Ngokuthi thina ngokwazi kwethu, indaba zomsebenzi ezibanjwe nguminista ke oyelenda.
Umphathintambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho umnumzana Xavier Kasukwere umise ukuxotshwa kwenkulungwane ezintathu zezisebenzi zikamunicipala weHarare obekumele ziphiwe incwadi zokuxotshwa lamuhla.
Sacela ukuthi lokhu kuzeni kumanisipala ukhangumeya ukuthi besicela ukuthi senzeni sibe sithengiswa beze befika isikhathi lesi abazathina abazasifaka khona endaweni zabo basivumela bathi sinanga kuthange bazosivukela bona sibe sayisa ukusithathela impahla zethu besibopha and betshaya abantu lokubatshaya.
Amapholisa kamunicipala wedolobho lakobulawayo lamhla aqhubekele phambili ngokugijimisa abaphila ngokuthengisa izitaladini ebathathela abakuthengisayo njalo ebakhahlameza kakubi. Esigabeni sendaba zokukhangela ukonakala komnotho elizweni lamhlanje sikhangela ukuvalwa kwamankampani, ukuxotshwa kwezisebenzi, ukugcwala kwabantu abazisebenzayo kanye lokusetshenziswa kwempahla eningi evela kwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho umnumzana Xavier Kasukwere umise ukuxotshwa kwenkulungwane ezintathu zezisebenzi zikamunicipala weHarare obekumele ziphiwe incwadi zazo lamuhla. Okusolwe ngumeya weHarare sithi uphange ukukhuluma ezindabeni lalolu daba lungakafiki kuye. Intatheli izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ebona ngelungelo lesisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi bamangaliswa inkulumo kakasukwerele njengoba kumele ivelele ehofisini kamphathintambo obona ngezesisebenzi hatshi eyakhe, bethi lokhu kuyisibonelo sokuba ilizwe lisenkingeni. UKasukwere utsho lokhu ngesikhathi ebuzwa phezu kokuxotshwa kwezisebenzi zikamunicipala weHarare kulandelwa isinqumo esethulwe lidale leSupreme Court ngenyanga edluleyo okubangela ukulahlekelwa kwemisebenzi kwenkulungwane zabantu. UKasukwere uthi zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa ukungena kwemali esikhwameni sikamunicipala endaweni yokuxotsha izisebenzi umsebenzi njengalokho osekufuna ukwenziwa ngumunicipala. Leli nyathelo lisolwe kakhulu ngumeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni oveze ukukhathazeka ethi bekungamelanga ayichaye kuZulu lindaba njengoba ibingakafiki la kuye isesezandleni zekomidi kamunicipala ebona ngezesisebenzi. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jafet Moyo usole laye uKasukwere.
Kuyasimangalisa ke lokho ukuthi uKasukwere yikasekwenzile. UZulu uyakwazi ukuthi silabanye ke ama-ministers ku-Ministry of Transport abavumeleke ukuthi o-railway bexotsha abantu, o-Air Zimbabwe bexotsha abantu. Ekade sikukhangele ke ukuthi uhulumende afake umthetho ozakutsho ukuthi abantu bakhitshwa njani, isigumula emsebenzini sihanjiswa ngayiphi indlela.
Uthi Umoyo kabakujabuleli ukwenza uKasukwere ukuvuka esengongenela kundaba zezisebenzi lanxa kuyinto encomekayo.
Sikujabuleli ke ukuthi ke uminista avuke ekuseni ke abe nguye olamandla okubusa kumbe ukwenza izinto ezingekho emthethweni. Asikwazi ukuthi uKasukwere usebenzisa amandla bani. Loba nje akwenzileyo kukuhle, kodwa usebenzisa amandla aphi phela. Ngokuthi thina ngokwazi kwethu, indaba zomsebenzi zokusebenza lokusebenzelana kufanele zibanjwe nguminista ke oyelenda.
Wengeza Umoyo ethi lalokho okwenzakale edale lePhalamende lapho kuhlaziywa umthetho osalolongwa owe-Labour Amendment Bill 2015 kubethusile njengehlanganiso.
Esikubone kusenzakala eParliament izolo kuyasiyethusa ngokuthi sibona ngani uhulumende nje uvele ukulento ayiqondileyo yena uyazama ukulungisa ke kinga lesihlangane layo yokuxotshwa abantu abaningi kangaka uzama kumisa ke ukuthi la i 20,000 yabantu ingaze yaqhubekela phambili.
Ibandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lisole kakhulu lelinyathelo eselithathwa ngabamankampani uxotsha izisebenzi kulandela isinqumo se-Supreme Court esivumela umqhatshi ukwenze lokho ngemva kokunikeza isaziso senyanga ezintathu. Sezisedlula inkulungwane ezingamashumi amabili zabantu asebelahlekelwe yimisebenzi selokhu lesi sinqumo sethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngenyanga edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ukulandela ukudluliselwa komthetho okhangelelwe ukulwela amalungelo ezisebenzi ezigonyulwa umsebenzi mahlayana owe-Labor Amendment Bill izolo lidale lePhalamende, idale leSenate lithi lilungiselela ukucubungula lomthetho kusasa. USenator Matson Hlalo wakoBulawayo utshele iStudio 7 ukuthi yena labanye bakhe abahlala ngaphandle kweHarare balubhekise esigodlweni lamuhla ngoba sebemenyiwe ukuzohluza lolu daba, njalo uthi bazimisele ukulwela amalungelo ezisebenzi njengalokho okwenziwe ngamalunga edale lePhalamende. Kusenjalo, umnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU, uthi izisebenzi ziyajabula ngokwenzakalayo njalo zithemba ukuthi akusoze kuphumelele lokho obekukhalazwa iParliamentary Legal Committee ukuthi izisebenzi ezixotshiweyo zingaphiwa imbadalo ye-compensation.
Soke njengoba isibhasi lePhalamende sibona ngathi hayi kuyathembisa ukuthi engayisisiya ngale kusenethi izadlulela phambili, ngoba sinanzela ukuthi futhi kungananzela iPhalamende yethu siyananzela ukugcwele ama-MP aba-dominant i-majority ngabe-ruling partisan PF and le Senate ungayikhangela yi-SMP. Angibona into engaphikisana lama-MPs abo ngapha kulowa house kwapha house. So kule kuyathembisa ukuthi hhayi ngxenye kungaphusi.
Obekufunwa i-Parliamentary Legal Committee-ke okokuthi izisebenzi ezixotshiweyo zingaphiwa imbadalo ye-compensation.
Umthandazo ukuthi kupase, kodwa engxenye kungakhathaza i-Senate yethu layo ngaliza kunanzela ukuthi isebenzi zidrekile and la bantu asebebumile ngabantu abangezeli iy'namba zabantu abahluphekileyo vele esihlupheka ngabantu abangezeli iy'namba zabososi. Engxenye ngakunjalo engxenye i-Senate layo they can come to ama-census wakhangeleleyo begcine bevuma ukuthi hhayi nala bantu abaphumileyo abakhombasethu, ngoba phela abantu abantu abasebenzile amakhampani amile ngenxa yabo. So thina kuyisiloyiso sethu lo mthandazo wethu ukuthi i-Senate engxenye kathesi ibhora lisezandleni zabo ukuthi banceda abantu laba. Kungaba le-arrangement ukuthi hhayi nxa engxenye ikhupha abantu abangu-50 ukuthi hhayi singalinika ama-badges khonakhona kuyenza umuntu enkosi aqhubeke phila. Ngenzani ukuthi akunikwe ukuthi hayi singalinika abaningi ama-badges? Imali vele kungayilidingo, ngoba phela nxa imali singathi imali ayitholakali bantu abantu labana vele singakhona ngabantu abalezimo labantu abafundayo abanye ngabaleyo ama-extended families. Kungaba nzima kulawo ma-families. So-ke mina ngibona ngathi hayi imali iyahlupha ngiqiniswa ngenxa yomnotho welizwe, kodwa-ke isebenza kuzidilekile. So thina sibona ngathi kungangcono ukube le system yokuthi engxenye abantu banikwe ama-badges abadele.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU, obekhuluma icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amapholisa kamanisipala wedolobho lakoBulawayo lamhla aqhubekele phambili ngokugijimisa abaphila ngokuthengisa ezitaladini, ebathathela abakuthengisayo njalo ebakhahlameza kakubi. Abahlaselwe kakhulu ngabathengisa ku-5 Street loJason Moyo. Umanisipala wenza lokhu lanxa esethembisile ngaphambilini ukuthi uzadingela abantu laba indawo ezihlelwe ngokusemthethweni kuqala andubana ebasuse kulindawo. Abathengisayo laba bathi bakhulumisane lomeya umnumzana Martin Moyo izolo lalamhla wakhuza amapholisa la, kodwa akukho osekuguqukile. Omunye wabathathelwe impahla ngunkosikazi Sithabile Moyo, yena osebenza lenhlanganiso ye-National Vendors Union of Zimbabwe. Asizweni exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Yebo, yes, siyavuma ukuthi akhiphe endaweni lapho abasifaka khona ngoba zikho ezemthethweni. Kodwa ukuthi sisuthile ezindlini size kuhlale khona apha indaba zendlala kuthwele nzima. Right, bebethe bayenza i-vetting process yabo yena-ke. Sisacela ukuthi lokhu zeni kumasipala ukhangumeya ukuthi besicela ukuthi senzeni. Sibe sithengisa beze befika isikhathi lesi abazathini abazasifaka khona endaweni zabo. Basivumela. But isimanga kuthange bazosivukela bona sibe sisayisa ukusithathela impahla zethu-ke sibopha and betshale abantu lokubatshaya.
Bangaki asebethathelwe impahla zabo.
Abantu abathathelwe impahla lapha bababaningi kakhulu ukuthi ngoba ngathi okwayizolo kahle kahle bebethathela abantu abalutshwana de befakile impahla yade befake impahla zabo emgwaqweni. Ngoba into ekhona yokuthi bafike ekuseni ngama-fast-shift. Abantu abaningi bebengababi khona bebekhona befika abanye bezothatha impahla zabo. Then kulezindawo lapho esiyenza khona esigcinisa khona impahla zethu overnight. But behamba khona lapho besiyathatha lezo mpahla abantu bangakathatha impahla zabo behle behambe lazo.
Yikuthatha impahla kuphela, akula kutshaywa kwabantu, akula kuhlukuluzwa.
Impahla baba ziyathathwa. Ungangani uyabuza ukuthi kathi lithathelani impahla zethu ngoba zisizekile. Abantu bayachaya. Kula bantu sibe abachayiwe abalihlekane. Ngikhuluma sokulomunye umama obe olomumbu wakho kodwa umumbu oyigreen lo. Nxa ngisizwa ukuthi ube namathani ayi-3 sobathe sebemthathile umumbu lwani umama lwana kuthiwa babemtshalo kumtshaya. Bakhona ama-witnesses abatsho bathi itshaye nekuthi bengingekho ngaleso sikhathi. But bamtshayile lowo mama. Khuluma umama lo kuthiwa wafeyinta. Nxa sithi umama lwani useyifendile zampiya simanga ukuthi umama lo useyifendile. Namuhla sesizwa ukuthi umama lo ubhutika sikwazi liqiniso okungana but abaningi bayakufakazi bathi umama lo kuthiwa useyifile.
Yena umunicipala iziphathamandla zakhe mhlawumbe okhansila lo meya selike lathola ithuba lokukhulumisana labo yini njalo bathini?
Kakhulu baba, mina ngikhuluma nje mina ngokwami ngiyengahamba ngakhulumisana laye kuthanye ngithole ngise ehofisini laye umeya ngokwakhe sikhulumisana laye la izolo ngokufanayo la namhla futhi ngibele ehofisini yakhe. Ubaba umeya nxa sikhuluma la yena uthi akufanelanga ukuthi aluba siyachaywa uyabafonela laba abantu abayibabesecurity abayibabagijimisa abantu ethi yena usekhulume labo and labefonela athi sikhona ukuthi kethuthiwa singasathathela impahla singasatshaywa up until bezilethethe i-vetting process yabo yena leyo labo bevume. Kodwa isimanga yokuthi ngasithengi emgwaqweni ngapha sicobuthi sithathele impahla sitshaywa and ngikhuluma nakathesi ngikhuluma so abantu bayathathela ngikathesi ngikhuluma so impahla ziyathathwa zabantu.
Lo nkosikazi Sithabile Moyo, omunye wabaphila ngokuthengisa ezitaladeni koBulawayo, othi uthathelwe akuthengisayo ngamapholisa kamunicipala. Asenelisanga ukukhulumisana lo meya uMnumzana Martin Moyo ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe.
Abadala babethi okwakuyiziziba sokwaba ngamazibuko babesitsho khona kanye okuvelele inotho yeZimbabwe okwakuludumo lakwamanye amazwe wona amafekthali ayegaya ezifela emlonyeni ezilohlonzi zidume eduze lakude. Amasimo ayethola isivuno esasilakho ukuphilisa izwekazi lonke labensundu ele Afrika kanye labantu abafundileyo ababesebenza imisebenzi ephezulu. Konke lokhu sokuyinganekwane yona etshela ingane ukuthi amatshe akuyancwebeka lamadonki abalempondo. Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa onhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions uthi lokhu yikuziyenga kuphela ngoba akuzwisiseki ukuthi uhulumende angathi abantu baqhatshiwe ngaliphi omanjinela labomongikazi abavela emalokitshini begcwele ezidaladeni bezwele imisebenzi.
Instead ukuthi uhulumende acreate employment, amakhampani zayavala. So i-employment ecreatwa yi-creatwa ngama-individuals and ama-individuals angikhona kala ndaba lokuthi alandele umthetho. I-employment creation eningi i-creatwa ngama-Nigerians, ngama-China.
UMnumzana Alfred Ndlovu ozisebenzayo uthi inhlanganiso le ingeke ikhulume ngabantu abatshona bethengisa amatamatisi ithi baqhatshiwe ngoba lokhu kwenza uhulumende ahlale phezu kwezandla abantu bedinga imisebenzi. Iningi labantu eliziqhatshileyo uthi lilahlekelwe yimisebenzi ngokubhidlika kwenotho yelizwe ngakho uhulumende angeke azitshaye isifuba esithi abantu baqhatshiwe esitsho abantu basezitaladeni langaphansi kwezihlahla bethunga izicathulo.
Nxa igovernment sithi abantu abaku-informal bafana labantu abangabizwa kuthiwa baqhatshiwe, angiboni ukuthi kuyasiza ngoba abantu bakhona kala security. Mhlana elimeleyo kakula ndawo lapho ahamba khona ethola uncedo, mhlana elo hlupho uphelele khonapho. So ukuthi abantu laba kude baqhatshiwe, ngibona ngani igovernment nje liphupho.
incitshi wezamabhizimisi umnumzana Mbongeni Dungeni uthi kumele kunazelelwe ukuthi amabhizimisi ukuthi aqhubeke esebenza kunotho yelizwe enje kumele avunyelwe ukumisa izisebenzi umsebenzi engahlawulanga amaqubaquba ezimali.
Amankampani angani ukuthiwa adonsa nzima ngomkhonomo indlela lapho yakhona, abantu abaningi ngabenza ama-profits, amakampani amaningi awathengelwa kangako ngoba abathengi vele bona kabalayo inzuzo. Amankampani amaningi seyavala, ezokulima esasithembele khona njengelizwe lazo sezehla kakhulu.
Enye njalo ingcwethi wezenotho yelizwe uNkosazana Sithembile Philime uthi ilizwe alila mali.
Imali ekhona elizweni sinlutshwana, i-trade deficit yethu layibona itshaya ngama-4 billion kweminyaka nje. So kuqakathekile sithi imali entsha khathe sasisatsho ukuthi i-foreign currency ngokuthi vele sesisebenzisa i-US dollar, sesithi new money ekuzakwengezelela ngokuthi bona ama-countries ale hard currently they have to export.
Uthi bekuyabangcono aluba imali iphuma elizweni siyathenga impahla enkulu efana lemitshina yamafektali, kodwa akunjalo iphuma isiyathenga ukudla lempahla yezigqoko okungelani lokuvuselela inotho. Amankampani aweZimbabwe ayehluleka ukwenza impahla ngenxa yentengo ephezulu okubangela ukuthi impahla ingathengwa, abantu bakhethe echipileyo evela emazweni afana leChina leSouth Africa. Akwaziwa lapho kuyawela khona indukulo xakuxaku, nangokubhidlika kwenotho kukhanya kusiya kuqhubeka kungacaci ukuthi kuyaphetha kutheni. Mihla ngemihla uZulu uyazibuza ukuthi mthakathi bani ololunya olungaka owathakatha ilizwe walithiya amafektali ekhala ibhungayezi kwathi izizalwane zagcwala wonke umhlaba njengomhlambi kazalusile. Nxa ufika eZimbabwe awudingi kubuza ukuthi umumo unjani, ngoba ukugcwala emadolobheni kwabaphila ngokuthengisa kudle kukutshele ukuthi zimbi indaba. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Sibonge uNothando Sibanda kusigaba sendaba zokukhangela ukonakala komnotho weZimbabwe lamhlanje. Ukuvalwa kwamankampani, ukuxotshwa kwezisebenzi, ukugcwala kwabantu abazisebenzayo kanye lokusetshenziswa kwempahla eningi evela kwamanye amazwe. Ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe ezithi kuyizibonelo zokuthi inotho yelizwe iyaqhubeka ibhidlika ngamandla. Kusasa esigabeni lesi sokukhangela umnotho weZimbabwe esikhangela ukuqonga kwenani labaphila ngokuthengisa elabaqhatshiweyo liqhubeka lincipha. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM, le shortwave 4930, 12080 laku 15460 kHz. Lapho-ke sizabe sihlaziya udaba lomthetho obunjwayo edalela ephalamende ophathelane lezisebenzi owe-Labour Bill. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngokubhidlika kwenkulumo zokukhulumisana umlotha kwele South Sudan, ukulwisana kubikwa sokuqalisile endaweni eziningi zelizwe phakathi kwamasosha kahulumende labahlamuki. Lokho kubikwe yisikhulumeli sohlangothi lwebutho lokho sokudanisa amazwe amaningi omhlaba abezama ukuba ngomlamulankunzi ekulwisaneni obuselizweni lelo ngemva kokwala kwamongameli Salva Kiir weSouth Sudan ukusayina isivumelwano sokumisa limpi. Inhlanganiso ebona ngulondolozo wabelungelo loluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch isole kakhulu umthetho wethulwe ngele Egypt wokulwisana lemisebenzi yabalwa yabalabecatsha. Lomthetho wawuchaci ngoba ulakho ukusetshenziswa ukugweba kanzima abanye abantu ababe bengelani labalwa becatsha. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamuhla sixoxa ngokubhekanela labo abaseSouth Africa abangatholanga amaphepha okuhlala kulelo lizwe. iSouth Africa yafaka uhlelo onyakenye olokuthi izizalwane zeZimbabwe ezathola amaphepha abizwa ngokuthi ngama-special permits zidinge kutsha imvumo yokuhlala kulelo lizwe. Bakhona abazama ukulungisa amaphepha abo behluleka, osokusenza ukuthi besabe ukubuyiselwa kwele Zimbabwe. Labo njalo abathola amaphepha la sebecebiswa ukuthi bayethola amaphepha abo kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthokozisi Ndiweni okunhlanganiso yeZimbabwe Special Permit Forum.
Okokuqala kule public notice lapho eyakhishwa ngabe Home Affairs South Africa iyokuthi nxa ipermit ingakholekthwanga by 30th September e-VFS Center lapho umuntu ayi-aplayele khona bazokuyibisela e-Home Affairs e-Department of Home Affairs ePretoria. So ngathi kwakukhale yothi uhlelo babesithi bazoluvala mhla ka-30th August. So kule extension yenyanga ukuthi abantu babekwazi i-outcome yabo ukuthi i-application yakhe imi kanjani okwamanje.
Inombolo ye-call center ithini ulayo khona?
+27 87 825 0675. Ama-office abo bathi bavula from 8 ekuseni kusiyavala ngo-5 Monday to Saturday. So konke lokhu whether you-walk in, yi-call kumbe yi-email umuntu uyakhona ukukwenza within these times and within these days, Monday to Saturday 8 to 5.
Siyabona ukuthi kulabanye vele abangazange bethole lutho, kungazani bayancitshwa ukuthi bathole ama-permission lawo. Baphila njani kwamanje?
I-condition yabo ikhona ukuthi nxa umuntu ethole okuthiwa i-rejection ngesilungu, kuyabe kumele uyabe leyo okuthiwa i-voluntary deportation, ukuthi sokumele athwale izinto zakhe abuyele kwelaseZimbabwe. Mhlawumbe angazama ukuthi maybe a-aplayele entsha okulawo okuthiwa ama-standard permit ngaphandle kwalolu hlelo. But khona vele sekunanzelelayo ukuthi abaningi balokhu bekhona khona lapha elizweni abazange vele bazihlupha ngokuthi bakhona bethala izinto zabo bebuyele elikhuza. They chose ukuba illegal in the country, yikho esingathi yikunanzelela kwethu, ngoba abanye balokhu bezibuza ukuthi ngile rejection lapha manje ngihambisa njani ngayo, ngathola yini i-appeal kumbe izinto ezikanjalo. Futhi esikwaziyo ukuthi i-condition ekhona okwamanje ukuthi akukabi ne-provision ye-appeal nxa umuntu ele-rejection.
Pho-ke i-voluntary deportation yangkhonakhona yena leyo bakhona bangayenza kumbe vele yikukhuluma nje?
Yikukhuluma nje, khona vele balutshwane ngathi babengani bakhanya bazimisele ukuyilandela.
Lo mnumzana Mthokozisi Ndiweni okunhlanganiso yeZimbabwe Special Permit Forum obekhuluma le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Lingali tshona njani izilukandaba Mthokazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Ibandla lezanu PF lithi kumele kuyothathwa amathambo amaqhawe elizwe leZimbabwe athathwa ngabelungu asiwa kwelebhilitane. Amathambo la abikwa etshengiswa endaweni zokubuka ezembali ama-museum. Kala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ukuthi udaba lolu olokuyadinga amathambo amaqhawe ulubona njani?
Lolu ludaba embona ngazani luhle kakhulu, njalo ludaba esilukhuthazayo ukuthi kumele kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo ukuze bebuye bezophumula beselizweni labo laseZimbabwe. Kodwa-ke mina owami umbono uthi wona umbuyanehanda lamanye amaqhawe bengafisa ukubona abantwababo behlezi kuhle belokudla, belamanzi, belamagesi, impilo bahambela kamnandi njengabantwana beZimbabwe. So lokhu sitho ukuthi singakachithi ama-resources sibathwala sibaletha ngapha, bekungaba lani ukuthi siqale silungisise i-economy ukuthi iveze amaphupho abo, ngoba bona belwela inkululeko yethu, babe lezifiso lamaphupho ababelawo ukuthi sizaphila ngendlela ababefisa ngayo njengabantwana beZimbabwe. Bekutheni ukuthi siqale sigcwalisise lokho sibe sesibaletha-ke sizobuya eZimbabwe sigcwalisisa izifiso zabo.
Bakhona abanye abathi kungaphathisa lo mnotho welizwe lokunye okunjalo ukuthi ngamadlozi la.
Sokusika ngokuthi wena njengomuntu ukholwa kukuphi, ukholwa kwamadlozi kumbe ukholwa ku-anointing oil kumbe ukholwa kubuthakathi sokufika ngawo umuntu ukuthi wena okuhambelayo kuphi. Nxa kuyikuthi ubona amadlozi uzakuhambela kusho ukuthi kubuya kwabo kulaba abayenza into zamadlozi kuyabe kuzabahambela. Abanye bengafisa ukuthi ngabe kumbe uprofethi sibani bani nguye obeka ukuba ngupresidenti kuze izinto zihambe. Sokufika ngomuntu ukuthi yena empilweni yakhe ukholwa kokuphi.
Wena ukholwa kokuphi?
Lo kubuzo lo uzinga mina ngikholwa eBhayibhelini nakuNkulunkulu wadala izulu nomhlaba.
Manje nxa sikhangela udaba lona lolu olwamathambo ungathi ludaba oluqakathekiswe kakhulu na kubandla leZANU PF njengoba sesibona le committee isibunjiwe.
Ngibona ngani ibandla leZANU PF njengoba babambana izaphu leZANU abaye babalwela inkululeko yelizwe beyiZANU lezipha. Babeqakathekisa kakhulu amadlozi ngoba besiya empini ukuyalwela inkululeko yaleli lizwe babekhuthelelwa ngamadlozi elizwe. So ngibona ngani yinto abangayithatha serious kakhulu. Kodwa-ke umbuzo wami sewuzaba ukuthi basebe kuthatha serious khathesi ngenxa yani isikhathi sonke lesi bengakwazi yini ukuthi into bamele beyithathe serious. Ye siyababonga ukuthi sebekwenza lokhu ngaleso sikhathi kodwa isikhathi sonke lesi bethulelene ayisikho yini okunye sokuthi besela amabhadi njengelizwe futhi sithole i-economy yethu ingahambi sithole sibe nama-drought izinto eziningi kanjalo.
Hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Hhayi isale kusebalaleli isale kuselakhe.
Hhayi sibongile. Lo ke bekungumnumzana Fidelis Fengu ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gandhi lilani.
Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele Chicken Inn linqobe iqembu le Buffaloes nge-2 kanyala mhla imini enkundleni yesakufa osokwenzela ifikise imiklomelo engamachumi amane ngemva kwemidlalo elichumi lathoba munye munye. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lihlohlelwa ngabadlali abathuma iShell Katswairo kanye noThabani Guredema njalo limpumela itshele eli qembu selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalani. Lokhu ngemva kokuba iqembu elihlezi kwindawo yesibili le-Triangle litshaywe nge-2 kanye liqembu le-Dynamo senkundleni yekipo. Abahlohlele iqembu le-Dynamo ngabadlali abathi uRodrick Mutuma kanye loRaf Kaundera njalo iqembu le-Dimbare selilingene ngemiklomelo yeqembu le-Triangle omabili la maqembele imiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu le-Chapungu libe ngujikilobhanqa leqembu le-Harare City 1-1. Okwimpumela ethi iqembu le-Harare City likwindawo yesihlanu engalaneni lile miklomelo ngamashumi amathathu kuthi ele-Chapungu likwindawo yethobamo nomunye lile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu. Ohlohlele iqembu le-Chapungu nguTonga Magwendere kuthi ohlohlele iqembu le-Harare City nguTalent Chawapiwa. Ngasemalahleni iqembu le-Wangeli buqele wawa nge-3-0 njalo imiklomelo yalo ivele kubadlali abathi uPritchard Mpelele, uMunyarazi Mungatse kanye loNewman Siyantshali. Impumela ichi iqembu le-Wangeli lemiklomelo ngamashumi amabili lambili lihlezi kwindawo yechumi engalaneni. Umdlalo ubuphakathi kweqembu le-ZPC Kariba lele-Haumayini uphele lawa maqembu engujikilobhanqa 1-1. Ikanti ubuphakathi kwamaqembu adonsa nzima athi ele-Dongo Sawmills kanye lele-Flame Lily wona uphele ezingujikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngolwesine lapho iqembu le-Capes United lizadibana khona lele-Cholocho enkundleni e-National Sports Stadium kuthi koBulawayo iqembu le-Highlanders lizadingqikilana le-FC Platinum enkundleni ye-Barber Fields. Ngiyimelisi u-7 koBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umphathintambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho umnumzana Sevia Kasukuwere umise ukuxotshwa kwenkulungwane ezintathu zezisebenzi zikamunicipala weHarare obekumele ziphiwe incwadi zazo lamuhla. Amapholisa kamunicipala wedolobho lakoBulawayo abikwa eqhubekele phambili lamuhla ukugijimisa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebathathela abakuthengisayo njalo ebakhahlameza kakubi. Endabeni zokukhangela ukonakala komnotho welizwe lamuhla Sikhangele ukuvalwa kwamankampani ukuxotshwa kwezisebenzi, ukugcwala kwabantu abazisebenzayo kanye lokusetshenziswa kwempahla eningi evela kwamanye amazwe. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.